Izindaba ze Studio 7 ngamafitshane ngolwesithathu mhla ka 30 ngompandula 2015. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Umhlangano we-United Nations General Assembly uqhubekela phambili eNew York khonapha eMelika, abaningi bevumelana lomongameli Robert Mugabe ukuthi ngempela kumele kuguqulwe indlela ugatsha lwe-Security Council olusebenza ngayo. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana David Barirenyatwa uthi uhulumende udinga imali yokulwisana lomkhuhlane wengculaza kunhlanganiso ye-Global Fund laku-Clinton Foundation. Olwela amalungelo ezitabane uMnumzana Chesterfield Samba uthi uzaqhubeka ekhankasela ukuhlonitshwa kwamalungelo ezitabane kungelani lokuhlambazwa nguMongameli Mugabe. Kulo mama owisa izimathonsi kwele South Africa ngemva kokunyamalala kumntanakhe oleminyaka elitshumi. UNicole Ngwenya obethunywe esitolo ngunina unkosazana Princess Ngwenya duzane lalapho abahlala khona eHillbrow ngolwesithathu ngeviki edluleyo kodwa kazange abe esaphenduka. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umhlangano we-United Nations oqhubekela phambili eNew York khonapha eMelika. Lithiye indlebe kumsakazo wenu we-Studio 7 kuqala ngehola lesikhombisa ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe ku-4930 laku-5940 lo-15460 shortwave.